Ngiyabingelela ibizo lami nguSihle Muzenda, ngingumfundisi weGlory Embassy Worldwide lapha koBulawayo. Ngiyabonga lami kunxuswa kwemsakazweni ukuthi ngichaze lami umbono wami ngalokho engikubona kusenzakala ngaleli khefu lekhisimusi. Yebo, likhefu elithakazelelwa ngabantu ngoba abantu bazethola ukuphumula, abanye ngemsebenzini, labantwana besikolo labo bethola ukuphumula kuholiday. At the same time kusiba khona i-celebration, bathi ngeka-celebrate ukuzalwa kwendodana kaNkulunkulu uJesu Kristu. Nxa sisiya kodwa thina ebandleni asi-celebrate ikhisimusi ngoba nxa sesiya kuma-origins akhona siyananzelela ukuthi ayisiwo awezile Nkosi. Ngoba eBhayibhelini lapha nathi nasa uJesu wasitshela ukuthi i-celebration langendlela kumele simkhumbule ngakhona, wasitshela ukuthi simkhumbule ngesidlo lapho sisidla isidlo, kube yiso isikhathi lapho esikhumbula khona uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu. Sinanzelela ukuthi ikhisimusi belivelwe i-25 December, belelilanga ebeli-celebratewa even before the birth of Jesus Christ. So nxa ususithi uyagxila kuma-roots akhona, uzathola kuyukuthi kulani lokuzalwa kukaJesu. Ngathi yinto nje ama-traditions of men, kukhonzwa ezinye izithixo ezingaso Jesu Kristu. Bengithi nje ngithi ngathi ngiyakucacisa kancane ukuthi hatshi thina ebandleni lethu lakwabanye asebelayo i-revelation yakhona. Yebo, amachurchi amaningi akuselebrate afika alandela nawo, nathi sasikwenza kudala, kodwa ngokwambulelwa le-revelations uzobe usunanzelela ukuthi no, besilahlekile silibandla as the body of Christ. So it's very important, paramount ukuthi sibuyele back to the original, to the word. Kodwa-ke ngenxa yokuthi into esiyithole ikhona, ungeke upho uyiguqule masinyazana. Kodwa siyathemba ukuthi nxa silokho siyijumayeza, abantu bazonanzelela ukuthi hatshi si-celebrate ukuzalwa kukaJesu, si-celebrate okunye okwakuvele kukhona. Even nxa ungaze uye ku-Google, njengoba kulezi nsuku i-knowledge nje isezandleni zabantu, u-Google uzathola kuyukuthi uyakuthola konke khonoko ukuthi ikhisimusi 25 December, what it is. What is it that is being celebrated? It's not actually the birth of Jesus Christ as per se, but it's the original is more satanic. Ikho ngakutsho ngekhisimusi.